ujubo esilalo ngolo ukuthi asila imithetho, asila ama-policies a-consistent. Kathesi nxa kuyukuthi umuntu uyafuna ukuthi azifakele imali yakhe lapha eZimbabwe, uyabe ezibuza ukuthi nxa sengifuna ukuthi ngithathe engxenye yaleyo mali ngiyibuyisele lapho engivela khona, ngingakwenza njani bengangibophi? So imali yami isevini lapha eZimbabwe? So udubo ayisilo olokuthi thina sila potential, mbona njengani i-economy yethu ile potential enkulu kakhulu. Udubo yilo lolo olokuthi asila mthetho eza encourage umuntu ole mali yakhe ukuthi ayibuyise, engasazi ukuthi ingabuya imali yangkhona engahlupheka ukuyibuyisela lapho avela khona.
Kodwa umthetho ojonge ukuhambisa inotho kwabensundu o indigenization sowaguqulwa, kungani belokhu besesaba bakwamanye amazwe?
Ayisiyo indaba ye-indigenization kuphela, ungananzelela uzabona ukuthi umuntu athumezele imali phandle welizwe akuvunyelwa lapho elizwe laseZimbabwe. Abakwenzayo bakwenza ngendlela eziphandle komthetho okuningi kwangkhona. Izimali eziphumayo lapho eZimbabwe, izimali eziphuma zisiyothenga esingabe sifuna ukuthi sikusebenzise lapho eZimbabwe.
Okunye okubambe inqubela phambili ngeke sithi ukhetho yini, ngoba uMnangagwa uthi osomabhizimusi abaningi bakwamanye amazwe bamtshela ukubana basamelela ukhetho.
Lelo iqiniso sibili, ngoba esikwaziyo ukuthi ungasenani ukuthi sesilobukhokheli obutsha yiZANU-P F ekhokhelayo. Abantu bebelahlithemba ngeZANU-P F. iZANU-P F bebebona njengani ayiphathi engafuni ukuthi ihlale kuhle labantu, iyiphathi engafuni ukuthi abantu babuye lezimali zabo. So abantu basakhumbula lokho ukuthi abo mungabelo Emmerson Mnangagwa labanye bakhe ngabantu beza lo PF.